hambe uya faka okuthiwa i-digital library for e-learning system. Basically, izikole zisemaphandleni azila internet connectivity. So esikwenzayo, if you cannot access internet, sinasayiletha kuwe. So engasuka ngikwenzile la, ngathatha amabhuku, ama-PDF, ama-radio lessons, ama-MP3, lama-video, kubo-YouTube lapha la amahhala, ngagqiba ku-computer. Kwenza ukuthi ngicreate okuthiwa i-digital library. So ngangilama-laptop amabili futhi. Ngase ngithenga le speaker, yabona kwi-speaker okuthiwa ngabafana lokho, okwengoma lokho okulengiswayo lokho. Right? Ngathe ngithenga la ma-USB flash, ama-flash drive. I think ngathenga ama-32 gig. I think ayi-6. Masizasezibotshwa sesisiya khonayo. So ngithe vele ngifika khonayo bengaselani nje i-internet ngoba ngathi 60% of i-educational material esezinswa ezikolo yayisigcwele ku-hard drive yekhompyutha engahambelayo. So ngifika ngale, ngafika ngakhonekta, ngabatshengisa ukuthi ukukhonekthwa njani, ngafaka i-speaker lesa, ngafaka i-USB, kwadlala ama-radio lessons. So lapha babesenza okuthiwa ngama-auditory esizinswa okokulalela. Sasikwenza sisakhuladuwe okwakuthiwa ngama-radio lessons okwakuqala. Okwesibili, I think lokho kwabajabula kakhulu. Amavideo angangihambelayo lawa aye kucomputer. Ngiyenelisa ukuthi edlalwe kumacomputer wirelessly. Kodwa engazange eye kwi-intanethi. Amacomputer lamafoni abo ayecupha khonapho kucomputer le engangihambelayo. Okuthiwa yi-local area network. So ngase ngithrena laba abalisi ukubana beziproducele i-content yabo. Ngoba ungananzelela ukuphuma kube YouTube lezindaba ngokwemazweni okunye. Yeah. So ngabafundisa ukuthi berekhode using amafoni abo nokuthi berekhode ama-radio lessons ngolimi lwabo abantu abo.
Yeah. So ngasikhangela khonapho-ke singathi ukuze kwethule uhlelo lolu kwethula ngaphansi kwenkampani yokuthiwa kuyini njalo ubona ngani kuyasebenza kakhulu yini emaphandleni. Nxa usethula uhlelo lolu.
Ye, kuyasebenza. Ikhampani, mina I'm a consultant kwi-telecoms and ICT. Ikhampani yami kuthiwa yiWoza Town. So uhlelo lolu ngaluqalisa e-town abakubulawayo. Ngifaka ama-website yama-e-learning libraries ezikolo. Where abantwana could access i-material esikolo kumbe using internet. But even e-town lapho kwi-internet yangkhona iyadula. So esasikwenza esikolo lapho emchede yasemzika primary abantwana babuya esikolo kumbe abazali lama USB drive kumbe lama memory card sebekopela isifundo leza ma memory card ngoba wonke umuntu la iphone lapho endlini abantu abaningi balawa ama smart TV lapho ababukela khona umvango labo sidingo and so on. So igap yayikhona ngeza abantu abaningi bengibhalile abengilobela besithi pho-ke sinemakhaya okungala intanethi okungalazisa kuthiwayo. Ngathi hhayi for izesa kusebenziswa ama-solar panel njalo amakhompyutha siwasebenzisayo kuthiwa ngama-micro computers okutsho ukubana akadli umuntu lomningi. So amaphaneli lizifaka laphana akaduli kakhulu lamabhatri. So i-demand le excitement angayibona kokutitshe njengoba ngithithi bengihamba kokuqala ekhaya semphendulo kobulawayo sizabuyela ngemva kwamaviki amabili to perfect i-program.